kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 2 kuLwezi 2020 ngontungamili nkumo. Endabeni zekuseni lamhlanje
asikwazi kuyinto esemthethweni ukuthi kuyakhitshwa istatement isuka kupresident kube kufirst lady besithi bona bhalani emapolisa ukuthi kasilacala
amapolisa lohulumende sebethule imbiko belandula ukuthi igolide elabotshelwa uHenrietta Rushwaya ezama ukuphuma lalo elizweni ngelomkamongameli li unkosikazi Auxilia Mnangagwa lendodana yakhe
ungafika ku 92 to 95 million people asebevotile kulona lolukhetho okutho khona i early voting.
Izigidi lezigidi zezizalwane zeMelika zizavota kusasa zikhetha umongameli omutsha phakathi kukamongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden. Bayisikhombisa kuphela abantu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa lohulumende sebethule imbiko belandula ukuthi igolide labotshelwa uHenrietta Rushwaya ngelomkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa lendodana yakhe uCollins. Urushwaya ubotshwe ngeviki edluleyo ezama ukuphuma elizweni ngudlu le 6 kg zegolide elibiza i-$333,000 engelamaphepha afaneleyo njalo engalibhatalelanga umthelo. Kwabotshwa njalo abanye abantu abayisithupha abagoqela ama-CIO lamapolisa besetheswa icala lokusebenza loRushwaya. Omunye wabasolwa umnumzana Gift Karanda watshela amapolisa ukuthi igolide leli lalingelikankosikazi Mnangagwa loCollins yena oseke waqanjwa kumisebenzi yenkohlakalo ethinta inkampani ye-Drugs International lanxanje ekulandula lokhu. Unkosikazi Mnangagwa wethule owakhe umbiko ekuseni izolo ewaphika amazwi kaKaranda njalo esithi amapolisa kumele aphumele egcekeni atsho ukuthi alobufakazi na obukhomba ukuthi igolide leli ngelakhe kumbe hatshi. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uphange wethula umbiko esithi uKaranda uqambe amanga ngokuthi igolide lelinge likankosikazi Mnangagwa lendodana yakhe. Uthe njalo ukudingisisa osokwenziwe ngamapolisa kuveze ukuthi abakuMnangagwa abalani lokwenza loRushwaya. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana laye wethule owakhe umbiko esithi uKaranda ujonge nje ukungcolisa igama lomdeni kaMnangagwa. Imbiko kahulumende leyamapolisa le iyamukelwe ngemibono ehlukeneyo nguZulu labamabandla ezombusazwe. Sixhume umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda yena othi imuli kaMnangagwa kumele yekele amapolisa aphenye loludaba engelakwesaba ukuze kuphume iqiniso eligcweleyo.
Kukhanya sokungani sokubayangisa yikho uMadam Mnangagwa i-First Lady sehambe sitha wafika wathusela amapolisa, wathusela lalo umfana esingathi witness ukuthi ephike. Kodwa siyakwazi istatement yamapolisa mdlane bochwa uHenrietta Rushwaya, kwahle kwaphuma ukuthi uHenrietta uthwele igold kafirst lady. Akusesabisi, akusethuseli, sokuyimvelo. Siyakwazi ukuthi uHenrietta ulobuhlobo le-first family. Siyakwazi njalo ukuthi uHenrietta ulembali yobuqili indawo eziningi, ephonga ukuphuma nje singazi ukuthi uphuma njani. Sokusobala ukuthi uHenrietta amandla vele de wathatha kusihlobo sakhe esingu-president weZimbabwe njalo engu-president weZANU-PF. Lokhu umama othephonga upapazele sithi amapholisa kawamgezise umsulwa, hatshi ikupapazela nje, kodwa abantu sebezwe elikantulo.
Sokuvelile mhlophe ukuthi inotho yeZimbabwe intshontshwa ngabantu abaphezulu bencedisana lamapolisa lama-CIO. Lithini ngalokho?
Silembali eningi sisizwa ukuthi imali yachabalala njani, ethiyajwa amadayimondi achitha kanjani kule mbada lamanye amakhampani avele engabhaliswa emthethweni. Yikho ke asina ndaba lokuthi namhla uMadam Mnangagwa okuseriya sevuke esithi hayi umsulwa. Konke lokhu kutshengisa mahlabe zulu ukuthi eZimbabwe akula sanction kulo busela abahuquluza imali baningi kakhulu laba abaconnected leZANU-PF superstructure. Into eyenziwe ngweRushaya kayibanjwe ngobunono, amakhotha khona angathuselwa, le-first family inga-interfere lama-witnesses.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule, yena othi kusobala ukuthi kulezitha lapha ezizama ukungcolisa imuli kamongameli Mnangagwa.
Yazi kuyadanisa kakhulu indlela abantu asebedelela ngayo lokuganga bezama ukungcolisa i-first family, bezama ukungcolisa u-first lady Auxilia Mnangagwa labantwana, besithi bona ukambe shua amanga asegcekeni anje, ngubani ongakulalela khonoko? Kambe shua abantu laba suku zonke bahlala bedinga ukuthi bangcolise i-first family ngendlela enjalo, bengcolisa uMrs Mnangagwa ngendlela enjalo. Mbona ngane okuyinto lokhu soku abantu laba nxa ukhangela umpolisa lo okade zama ukukwenza khonoko, ngumpolisa okukhanya egcekeni ukuthi umuntu ogangayo osetshenziswa izitha, imisebenzi yezitha. Into leyo ukuthi uAndretwa Rushawa bebevele befuna ukuyisebenza bona abakade beyenza besebenza lezitha, umsebenzi wesitha lowo osegcekeni ozama ukungcolisa i-first family. UMrs Mnangagwa ngake yenza into yokuthi kuthiwa uyathumana labo Rushwaya, okungabantu onjengabo Rushwaya ekuthuma kumbe ngaphi ngaphi. No, akula nje njalo. U-first lady uyazi ukuthi angcoliswe ngale ndlela, uyazi okunye okuyizinto lokhu sokukhanya ukuthi umsebenzi wezitha le G40 eyiyo esilwisakayo kakhulu elwisa i-first family ngendlela zonke ukuthi bazame ukuthi bayingcolise into yonke. Awuboni lezithombe kade sebekhipha izithombe zakudala lapho Mnangagwa elo Rushwaya khona, sokuthiwa ye yinto yokuthi into ye-first family, bezama ukujustify amanga abo ababumbela i-first family. Into engcolileyo le amanga la ntungamele.
Yebo unkosikazi Mnangagwa, ngaba engelalutho lokwenza le golide leli, kodwa ubona ukulandula kwakhe kusuthisa uzulu weZimbabwe yini? Ikakhulu nxa sikhangela ukuthi sokukanengi sisizwa imuli kaMnangagwa layo ivalelwa ebantwini abakhohlakeleyo elizweni.
First Lady uMayi Auxillia Mnangagwa usechazile wakhuluma ukuthi into le yikuba ngcolisa nje kuphela abaza ukuzamkwenzwa ngabantu lapho. First Lady sekukhulumile wacaca njalo ukuthi indaba yakhona amapolisa la ngitsho lo mpolisa wakhona lo njobe banjiwe uza kuchaza kuhle emapoliseni kulandelelwe kuhle kubonakala ngeqiniso sibili ukuthi lapha abantu laba ngaba injongo yabo ukuthi bangcolise iFirst Family. But mina okuye futhi njalo ngikukhangelayo futhi ngubone ngempolisa lo. Umpolisa lo ukuthi uthi kuliqhinga lahle ukuthi azame ukuthi angcolise iFirst Family esituya yena esithi uyazivikela ngokunjalo kungaba khona kona kodwa mina ngibona kule sandla sesitha phakathi kona pentweni naleyo yokuthi bangcolise imoli kaMongameli uPresident Mnangagwa.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezano PF ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Indlela eqondileyo yokusebenza ukuthi amapholisa azidingele wona ukuthi abalecala ngobani abangelacala ngobani. Asikwazi kuyinto esemthethweni ukuthi kuyakhitshwa istatement isuka kupresident kumbe kufirst lady besithi bona bhalani emapholisa ukuthi kasilacala. Ayisindlela yokusebenza leyo. Uyathula ulinde amapholisa azidingele aze atsho ukuthi hayo lecala ngulo lo uqamba manga ukuthi usebenza lobani lo uqamba manga ukuthi usebenza lo first lady lo uqamba manga ukuthi usebenza lo president kungabe ngu president kumbe u first lady othi mapholisa atshelana abantu ukuthi kangilacala. Hayi, kakusetshenzwa kanjalo. Baphuma endleleni ke lapho kwenza abantu bacabanga ukuthi vele kusho ukuthi kukhona okutshaya amanzi kungenzeka kukhona okwenza okukhona asebekuvala ngokuthi bathi kakukhitshwe istatement esithi kalacala. Akwenziwa kanjalo, kakusetshenzwa kanjalo.
UGift Karanda lo obikwa enguye owathi igolide ngelikankosikazi Mnangagwa lendodana yakhe ubona kuyikuthi wayezama ukuzivikela ngokungcolisa imuli kaMnangagwa yini njengokutsho kwamapholisa lohulumende ekumbe kukhona okukhona esingakutshelwayo.
Asisoze safasalaza iqiniso lakhona lokhu ukuthi angabe ube khuluma nje into engekhoyo kumbe ukhuluma iqiniso ngokuba information yakhona ifihlwa. Kodwa nje vele khona ukuthi izigebengu zithi nxa zisenza ziseba ubone zikhombe ehofisini elikhulu likahulumende, ehofisini lika First Lady, ehofisini lika President kubonisa khona ukuthi hayi bantu akumanga kahle elizweni. Kakuhlanzwe ehofisini lika First Lady lihlonipheke lihlinwe miswe kahle ngokuba kumele lona la amahofisi omabili ahlonipheke elizweni kodwa kakade esingahloniphekanga ngokuba kulokhu kukhonjwa khona ubugebengu lobusela.
Yena uhulumende uthi uMongameli Mnangagwa usekuvezile sobala ukuthi ungumkhokheli ozimiseleyo ukulwisa inkohlakalo elizweni. Ngokunjalo uthi uZulu laye kumele abambane kuleyo mizamo. Ungathini ngalokho?
I-corruption inengakhulu elizweni, ukubamba izinto ezimbili ezintathu, ubamba abantu ababili abathathu abangakagwetshwa intambo, abangakagwetshwa 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, ebangakagwetshwa idilika jele ngenxa yenkohlakalo lobusela betshontshela abantu beZimbabwe. Ngakungakenzeki lezo zinto abantu bengakayi esitokisini bayedonsa, akusadlalwa, ubugebengu bukhulu kakhulu. Njalo umuntu osebenzayo olwa lobugebengu ngasebenza ezishayela izandla, abesima endimene kambe liyambona ukuthi nisebenza okungakanani. Kumele asebenze abantu beZimbabwe yibo abaza kutsho ukuthi uyasebenza yini. Okwakhathesi uhulumende kakalwi le corruption. Uyakhuluma ngayo siyakubona, kodwa akakalwi layo ngendlela afanele layo ngakhona. Isagcwelile izwe lonke, isabulalile izwe, yiyo into ediliza ilizwe okwedlula zonke izinto ezikhona elizweni.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Ugatsha lwezempilakahle luthi bayisikhombisa kuphela ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kulaba ngamatshumi amabili lantathu abafunyanwe sebepholile. Asebe pupile baloku bengamakhulu amabili alamachumi amane lantathu 243. Asebe banje umkhuhlane lo selokhu waqhamukayo kuleli bona sebezinkulungwane ezedlula eziyisishiyangalombili 8374. Uthi asebesindile bonke bazinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7927. Lokhu kutsho ukuthi abalokhu begula bangamakhulu amabili lane 204. Ezwekazi le-Afrika, i-Africa Centers for Disease Control and Prevention ithi umkhuhlane we-COVID-19 usuhlasele abantu abayizigidi phose ezimbili 1,785,714 njalo wabulala abangu 42,899. Emhlabeni jikelele usuhlasele abantu abayizigidi phose ezingamachumi amahlanu 46,382,791 njalo wabulala abangu 1,198,688 ngokutsho kweJohns Hopkins University. Izigidi lezigidi zezizalwane zeMelika zizavota kusasa zikhetha umongameli omutsha phakathi kukamongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden. UTrump umela ibandla lama-Republicans kuthi uBiden yena ngowebandla eliphikisayo lama-Democrats. Uzulu uza kuba ekhetha njalo amalunga edale lePhalamende eleCongress kwezinye izabelo. Izolo umongameli Trump uqhube imikhankaso yokudinga usekelo endaweni ezifana le-Iowa, iMichigan, Georgia, Florida, North Carolina kuthi uBiden yena ubekhankasa ePennsylvania. Izolo besokuvote abantu abangu 92 miliyoni ngohlelo oluvumela ukuvota ilanga lokhetho lingakafiki. Uphenyo olwenziwa zinhlanganiso ezijiyeneyo luveza uBiden enguye okhokhelayo ngemiklomelo kulolu khetho. Kodwa abanye kabaluthembi loluphenyo ngoba kukhetho luka-2016 unkosikazi Hillary Clinton nguye owayekhokhela kodwa wasuka wanqotshwa nguTrump. Siqoxele umsekeli wamademokrasi umnumzana Rafael Mthombeni.
Thina itradition yethu amademokrati ukuthi sivota masinya. So sesavota ngoba thina ama-democrats asimeleli sihle sihambe sihle sivote kuhle kube masinyane khonapho. Yikho ke ngibona ngathi ngaleyo ndlela nxa sikhangela inani labantu asebevotile njengoba ngikhangela lapha sokungathi kungafika ku-92 to 95 million people asebevotile kulona lolukhetho okuthiwa khona i-early voting. Ilesi ukusuthiseka okukhulu ukuthi njengoba kuyithi esihamba kuqala esingama-follows mbona ngathi hayi konke kulungile sibili, abantu basukumile, abantu bavota. Njalo ngaleyo ndlela mbona ngathi hayi kuyasebenzeka. Kungaphambaniseka lapha lalaphana kangali kodwa ke ngibona ngathi itikiti engilisekelayo mina ilitikiti eliphambili.
Kungani lisekela ama-Democrats?
Ukuthula into enkulu ukuthi abantu bangaze behlukana, abantu bangaze baba ngabantu abehlukana ngemhlobo, behlukane ngokuthi lo umnyama lo umhlophe lo unjani. Into enkulu yikho lokho thina esikubonayo kungathi kuqakathekile ukuthi ilizwe libambane, abantu basebenzelane ndawonye. Yiko ke sisekela lo esimsekelayo okhuluma khonoko ukubambana, okhuluma ukuzama ukuqeda umkhuhlane, okhuluma ukuthi uzancedisa labo abanganothanga, abangelamali eziningi kakhulu. Nguye lo esimsekelayo. Thina ama-Democrats asimi asimeleli ukuthi kuze kube lilanga lakhona lokuthiwa kuyavotwa bese sizama ukuyalayina sizama ukuvota. Sihle sisukume. Yikho ke ingaloko kusukuma esikwenzileyo. Athina sibona ngathi siyanqoba.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngomsekeli webandla lama-Democrats. Sixoxe njalo losekela ibandla lama-Republicans umnumzana Tamuka Gwatizo, yena othi uzavotela uMongameli Trump kusasa.
In terms of the whole notion of Joe Biden is leading, if we look back to 2016, you can see how the media tries to play a mind game, so to speak, in supporting the candidate that they want to push. And then if you say Joe Biden is leading, you're trying to discredit Trump supporters or Republican voters to go to the polls saying already lost.
Udaba lokuthi umnumzana Joe Biden uyakhokhela ungakhangela kukhetho luka 2016 uzabona ukuthi intathe lezi ndaba zidlala ngengqondo zabantu ngokukhankasela uBiden. Sizama ukunyampisa ama Republicans inhliziyo ukuze engayovota esecabanga ukuthi asenqotshiwe kudala. Ngo 2016 bathi uTrump wayengasoza nqobe kodwa wanqoba. Engikubonayo ukuthi uTrump uzanqoba ngamavoti amaningi kulolu khetho ngoba sathi sivota ngo 2016 ngangwazi ukuthi uTrump uza kuba ngumkhokheli onjani. Khathesi sesimazi njalo kuningi yasekwenzele ilizwe okufana lokusungula imisebenzi.
People took a chance on President Trump. So now with him actually having things that he has accomplished, if you look at the job ratings, we're doing great. Jobs are coming back to America.
Umnumzana Tamuka Gwatizo isizalwane seZimbabwe esizavotela uMongameli Trump kukhetho lwakusasa. Selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi umthelo wamagetsi ukhwele njalo ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50% izolo. Inkundla eNew Zimbabwe yona ithi owake waba ngumphathintambo kahulumende kaMgabe umnumzana Walter Mzembe uthi unkosikazi Henrietta Roshwaya yena obotshelwe ukuzama ukuphuma ngudlu legolide elizweni waphiwa imota eziphiwa abaphathintambo lanxanje engasomphathintambo kahulumende. So kuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani bantu kwestudio 7, lingabe linjani? Hhe, mina ngisakwazi ngoba sengizame ngehluleka. Loko ngizama ukuthi khuluma kodwa ke ngithola ukuthi akula responde khona enkulumeni esizikhulumayo. Angazi ukuthi kwenzakalani. Insolo yami lapha ukuthi mina ngikakwa kanti yena engathi ama-sanctions kaphume njani. Ama-sanctions thina esiwabonayo yilawa asenzela wona ebulala abantu, echaya abantu nangesikhathi kuvotwa wabulala abantu, nakathi sinokusabulala abantu, ethumba abantu, ehlukumeza abantu abangazwanani lalokhu akutshoyo yena. Pho-ke lawa ma-sanctions wona uzakhipha nini? Imibuzo enginawo ukuthi lawa ma-sanctions asenzela wona singabantwana beZimbabwe uzawakhipha nini? Okhulumayo ngu-Hartson Maphosa ekaFosi Manuka Case. Ngicela ukubuza khonapho ukuthi uzakhipha nini lawa ma-sanctions ayiwo asihlukumezayo thina, hhayi kungakabuyi lawo ayi-America labo UK ayiwo athi amhlukumeza yena, ngoba thina sikhala ngalawo asihlukumeza ngawo yena. Uzowakhipha nini?
Salubonani bathandi nabasakazi beStudio 7 lolo okhuluma uGift Sonduku. Basakazi ngiyake ngizwa abafowethu la behlala bekhuluma bethi hayi izinto zakithi sivotela amaphathi akithi akusebenzi. Wonke amaphathi right lapha nekhaya into iphathele problem iZanu PF. Ama opposition ayeke ukuhlala egcikana wona wodwa. Bese ngisithi laphana kwizinduna abaholi bomdawu hayi badala siyalihlonipha kodwa into ofanele beyazi ukuthi kulolu daba lwegugurawundi ake lizame libeceleni lingafiki selikhuluma izinto elingazithunywa ngabantu libabusayo. Thina singabantu asifuni ukuthi kungcwatshwe abantu, thina sifuna laba abantu abababulayelayo bevele ukuthi bangobani bebotshwe. Yikho esikufunayo thina, hayi lokho kunenguthiwa bengcwatshwe, bengcwatshwe vele babulwa wombani. Njalo zinduna kufanele libekwazi ukuthi imali leliyihola akusiyo yezanu, ngeyethu thina abakhokhi bentela. Kungaze kuphume izanu kungene MDC ngizaqhubeka lihola, kungaze kuphume MDC kungene izaphu lizaqhubeka lihola, asoyezanu ngeyethu abakhokhi bentela ngikahulumeni. Kanti upresident Mnangagwa njengoba wathi ngena wathi iproblem asoma-sanction i-corruption mayesekhalelane ngama-sanction yazi upresident lo yamangalisa esinye isikhathi. Ngiyabonga babhayi balandi.
Ngilokhu ngicela ukuthi leyama incwadi ifundwe. Mina ngithi mina thina i-MDC Alliance injongo yethu ngiyokukhulula abantu beZimbabwe, yiyo eyasuselwa iphathi phansi abantu abasukuma ngayo. Le abomakhuphe esifuna ama-sanction akhitshwe, ikhitshelwe abantu bezana abatshontsha kangaka, injongo abasayazi. Ngokudla imali yezano PF sebephambene amakhanda, sebekhampela ama-sanction ukuthi akhitshwe ebantwini bezano PF kulokuthi bakhampele ukuthi abantu bengatshaywa. Izano PF isifakela ama-sanction okusitshaya, okusibulala, okusibhanitha ngendlala, okungaholisa amatitsha. Kodwa lina seliqala ukuthi yona ama-sanction yiwo ayenza lokho. Kanti abantu be-MDCT banjani? Lalaba abantu laba ngengikhuze laba abantu laba kumbe bayigadela endleleni MDC ababaleka babuye eSouth Africa lapha abathi bona bona amaNdebele amaNdebele. Thina asa injongo ye-MDC Alliance ayila Shona, ayila Ndebele, ayila Donga, ayila Mnyazaland, ayilani, ayila Donga, ayila Nkomo, ayilani. Ile njongo yokukhipha iZanu PF ngobucubu ebenzayo, ayizondi, izonda izenzo zayo. Yikho injongo yethu esilayo. Labo bantu abale njongo yamaShona, abale njongo yamaNdebele, thina asingeni kulokho, thina be-MDC Alliance. Mina Alexander Khanye ngithi yazi nyabenyanya laba bantu be-MDCT lapho.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umanyano we-United Nations uthi ukubandlululwa kwabantu ngobuzwe kanye lemithetho yokhetho engalunganga kulakho ukuphazamisa impumela yokhetho lwakwele Myanmar oluza kwenziwa ngeviki ezayo. Amapolisa kwele France athi kulabasolwa asebebotshiwe phezu kwesehlakalo sokubulawa kwabantu abathathu ngeviki edluleyo ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabesimoslem abedlulise amalawulo. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa lohulumende sebethule imbiko belandula ukuthi igolide elabotshelwa uHenrietta Rushwaya ezama ukuphuma lalo elizweni ngelomkamongameli unkosikazi Auxilia Mnangagwa lendodana yakhe uCollins. Izigidi lezigidi zezizalwane zeMelika zizavota kusasa zikhetha umongameli omutsha phakathi kukamnumzana Donald Trump lomnumzana Joe Biden. bayisikhombisa kuphela abantu ababanje umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.